Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 17 kuNtulikazi 2018 ngontungamili Nkomo. Sikhona pha emsakazweni lasekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu ophethe umlando njengalo kuvamile ukuthi ma ethatha isikhundla acelwe uma ngathi phecelezi ngesilungu ukuthi enze okuthiwa i-declaration of interest.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosazana Priscilla Chikumba ulandula ukuthi uthandana lo mongameli Emmerson Mnangagwa.
Bakhona sibili abantu abangaziyo ukuthi bazavotela bani. Kodwa engunanzelelayo ukuthi abantu abaningi ngabantu asebequme ukuthi abazukuvota.
Kambe bakhona na abangakabikwazi ukuthi bazavotela bani kukhetho sokusele amalanga alitshumi lantathu nje kuphela. Umthethwandaba weSupreme Court unquma ukuthi uMgabe wasuka embusweni ngokuthanda kwakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokuqhotsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosazana Priscilla Chikumba uselandule ukuthi uthandana lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Bekulembiko ebigcwele enkundleni zokuxhumana ebisithi uChikumba ulidla licatsha likaMnangagwa yikho nje eqhuba umsebenzi angani weyamele kucele lezano PF. Kodwa ekhuluma emsakazweni weStar FM izolo ntambama unkosazana Chikumba uthe lanxa udaba lokuthi uthandana lobani lungelani lomphakathi kungamanga aluhlaza ukuthi uqome omunye wabancintisa kukhetho lukamongameli. Kazange amqambe ngebizo uMnangagwa. Ebuzwa ngesikhava seZanu PF ake wabonakala esembethe komunye umfanekiso, uChikumba uthe umfanekiso lo wathathwa engakabi ngomgcini sihlalo weZEC. Ukulandule njalo ukuthi isikhava seZanu PF esithi wayesiphiwe ngumasithunga edinga uxhaso lwakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Nxa kuliqiniso kuyinto lokhu kuyasidanisa kakhulu ngoba umuntu ophethe umlando njengalo kuvamile ukuthi ma ethatha isikhundla esinjengalesi professionally acelwe uma ngathi phecelezi ngesilungu ukuthi enze okuthiwa i-declaration of interest. A-declare ama-interests akhe ukuthi ngezindlela uyazibika ukuthi yena uyisima kanjani, abantu adlelana labo kumbe uthethwe ngumuntu onjani, kwenzela ukuthi kusasa kungabi lukhophe nxa esesenza ama-duties akhe anjengalawa, ngoba uphethe isikhundla esiqakatheke kakhulu esingabangela ukuthi kube lokuhonona okukhulu okungabangela ukuthi ama-elections wonke la agcine esesiba disputed i-result yangkhona, okungabangela ukuthi yena yedwa agcine sokuthiwa ngumuntu engekho credible, njalo ongekho as authentic ukuthi abe ngumkhokheli wenhlanganiso enjengezeke. Bekumele ukuthi umama lo ngayi into enjengaleyi wayikhuluma, wayideclare, wonke umuntu wabayazi. Nxa injalo akubi lo muntu ohonona ngayo njalo oba lembuzo ngayo, ingazibi isiphuma ngale ndlela. Sokusenza abantu banakanele ukuthi kukhona okukhona angabe yena ekufihla o okungabe kwafihlakala, njalo sokusenza abantu baqayisa ukuzibuza ukuthi kahle kahle umele obani, ngokuqondileyo ungubani yena, ungomunye wabobani. Yikho konke khonoko kubangela ukuthi kube lokungavumelani lokuthi lizwe leZimbabwe liqhubeke libuyele emuva liswela indlela yokuya phambili.
Alubana ubudlelwano lobu buliqiniso, Dokotela Mhlanga ubona bumenqabela yini uChikumba ukuqhuba umsebenzi wakhe ngemfanelo?
Uma into njengale iliqiniso, iyamenqabela ukuthi enze umlando wakhe ngokufaneleyo awuqhube ngendlela. Ngoba vele ekuqaleni bekumele ukuthi uma ethatha isikhundla esinjengalesi, esenza ekuthiwa ngesilungu i-oath of office, bekumele ukuthi vele bethi bemnika leso sikhundla ebe kuyinto ephumelwe egcekeni, yaba yinto ekhulunywa obala ukuthi wenzile i-declaration of interest, wakubika konke abona ngazani kungabangela ukuthi abanye abantu bamanye amabandla ikakhula ku-opposition bahonone. Uma engakwenzanga lokho, sokuze kuyophuma ngalesi sikhathi, sokuyinto embi njalo sokuyindlela engenqabela ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo. Ngokunjalo, alibakade kusenziwa professionally, bekuyabe sokudingeka ukuthi enze esingathi ngesilungu phecelezi yikuzirecuse. She should recuse herself. Kube lomunye umuntu ongafakwa kulesi sikhundla, athathe i-oath of office, ongana angaba ngumuntu ohloniphekayo, laye adeclare ama-interests akhe masinya, ukwenzela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ithole indlela yokuhlonipheka as an independent board.
Uhlelo lokuvota ngeposo bekumele lube soluqitshiwe izolo emini, iZEC isilawo wonke ama ballot papers. Kodwa uChikumba uphume ntambama izolo njalo esithi amaphepha okuvotela amakhansila kakadindwa. Uthini ngalokho?
Into enjengale iyadanisa ngoba ma i-deadline yangkhona isithe ilanga langkhona laba selidlulile, bona belokhu besathi bangemuva bazama, belokhu besadinda ama-ballot lawo ukuthi ahambe. Kusitshengisela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyehluleka ukwenza umlando wayo ngendlela ebikholeka ukuthi wenze ngayo. Sike sabona kubo-Twitter lakwamanye ama-social media umuntu onjengo-Trudy Stevenson ongu-ambassador weZimbabwe eSenegal ephuma ethi yena lakhe i-ballot lokuthi avote i-ballot paper uthole i-message ethi umlayezo othi wona isisendleleni sizafika ibuya nge-FedEx. Gakavoti kodwa ilanga langkhona lokuthi ngaso kuphendukisiwe i-vote yakhe selidlulile. Kusitshengisela ukuthi kukhona ukuchaya amanzi. iZimbabwe Electoral Commission iyehluleka ukuphatha ukhetho lolo ngendlela eqondileyo. Uma into enjengale iqala kanje, kambe ingaphela ngendlela eqondileyo na? Ngoba ngikhona bezabamba umlando omkhulu wokubamba amamiliyoni lenkulungwane lezinkulungwane zabantu okuzamele bavote eZimbabwe. Bazanelisa ukuwuphatha na umsebenzi onjengalo, besehlulwa ikubamba ukuvota ngokweposo nje okulula kangaka, bona beyiwo umsebenzi umlando abawunikwayo ukuthi bawenze. Kutsho ukuthi kukhona okukhona, njalo kumele siqalise ukuzibuza ukuthi kahle kahle ngobani abaphethe lolu khetho. Kambe kungabe kungabantu beZimbabwe Electoral Commission, kumbe yibo futhi abantu bemasocha besebenzisa abantu beZimbabwe Electoral Commission as ama-front abo bona bengemuva? Mina ngiyasola, njalo mbona ngani abantu be-opposition uma behonona bekhalaza ngokuthi kukhona okukhona, kumele siqalise ukubalalela ngoba indlela iZimbabwe Electoral Commission eziphatha ngayo langendlela esiphathe ngayo ukuvota ngeposo lokho kuyasolisa. Uma ngoyuyasola la.
Udokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Umthethwandaba we-Supreme Court usunqume ukuthi umnumzana Robert Mugabe wasuka embusweni ngokuthanda kwakhe engabanjwanga ngamandla nyakenye. Iphephandaba le-The Herald lithi umahlulo omkhulu uLuke Malaba nguye owethule isinqumo lesi. UMalaba unqume njalo ukuthi ukungena kukamnumzana Emmerson Mnangagwa esikhundleni sikamongameli welizwe kwenziwa ngokusemthethweni. Ababekhweze udaba lolu enkantolo bekhonona ngendlela uMugabe agenqulwa ngayo bagoqela ibandla le-Liberal Democrats lele-Revolutionary Freedom Fighters. Sokusela amalanga alitshumi lantathu kuphela ukuthi kuyiwe kukhetho. Emazweni athuthukileyo kuvamile ukuthi uthole abasekeli bebandla thize bevotela amalunga elinye ibandla. Kuvamile njalo ukuthi uthole abantu bengakakhethi enhliziyweni zabo abazamvotela lanxa nje kuyabe sokusela amalanga amalutshwana. eZimbabwe bengaba bekhona na abangaba belokhu besidla amathambo engqondo ngokuthi bazavotela bani. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondo Banzi Magonya.
Bakhona sibili abantu abangaziyo ukuthi bazavotela bani. Kodwa engunanzelelayo ukuthi abantu abaningi ngabantu asebequme ukuthi abazukuvota. Baningi kundalaba abangakabi leqinisa ukuthi bazavotela bani kodwa befisa ukuvota. Imbangela iba sekuthini ngabe kuthiwa kufana lemazweni angaphandle ngapha ukuthi ngesikhathi lesi kulabantu okuthiwa ngamavotazi angakabi leqinisa lokuthi azavotela liphi bandla. Ngaphandle siyakwazi ukuthi babe angakabi leqinisa hatho ukuthi bazavotela liphi bandla ngokuthanda inkokheli. Kodwa ngabantu ababe bekhangele ukuthi ibandla leli lile policy bani mhlawumbe singathi ku-immigration. Abavota njengabantu asebenzisisile ipolicy zamabandla ayiwona afuna ukuvotelwa ngapha ngaphandle emazweni lawa elithi ngamazwe athuthukileyo. Kodwa kwelakithi komtshazafe inkinga esilayo ukuthi asikafiki ezingeni lokuthi nxa kuthiwa kuyavotwa abantu bevote bevotele ukuthi ibandla leli lisithembisa ukuthi lizakwenza lokhu lalokhu lalokhu. Kithi kusavotelwa umuntu, kusavotelwa ukuthi inkokheli ngubani, ukuthi inkokheli leyo ithembisani asikafiki kuleso sigaba.
Ngubani obona enqoba ikakhulu kukhetho lukamongameli la kumalunga edalela ephalamende, ubona kunqoba liphi ibandla?
Kahle ngikubuyisele emuva kancane Mfokankomo. Ngaphandle kokuthi kube lobunye ubufakazi obungaphikisa umcabango engilawo, hhayi ngiza kuma ngomcabango wami, umi kanje wami umcabango. Alikho ibutho elingahluthuna umbuso liwuhluthunela ukuthi liyenika i-opposition party ngemva kokubana lona lelo butho linqotshwe kathathu ku-presidential election, kunqotshwa umuntu ebebamele besala ukuthi ephume embusweni ngoba besazi ukuthi nxa bengaphuma embusweni kungena ibandla beliphikiselileyo eliwinileyo, iningi labo liyemajele. Ngalelo-ke angiboni ukuthi mina iZANU-PF ingadliwa ku-presidential election. Ngibona uMlangagwa ezawina i-presidential election. Kumalunga ephalamende i-opposition izadobha, kodwa kangiboni idobha ngendlela edobhe ngayo ukhetho olwedluleyo ngoba bahlezukene kakhulu bazimvava. Lubana kuthiwa ngabantu ababuye babanyandanye bafaka candidate one opposition, opposition eqondileyo ku-constituency inye ngayini, bebengayidla iZANU-PF kuma-parliamentary elections. Besokusuka-ke besokusiba nzima ekuthini layo i-opposition yonani. Silolunye ugatsha lwe-opposition olukhontrolwa ngenye i-faction yezanu, sibe ngapha nolunye ugatsha lwe-opposition olukhontrolwa ngenye i-faction yezanu. Ngikhuluma ama-faction ezanu ngala mabili aziwayo nje ukuthi akhona kathesi kukhetho lonolu.
Kodwa akusoze kube lokuqilibezela yini ikakhulu sikhangela ukubana izek ikhanya ingawuqhubi ngendlela umsebenzi, kayiwuqhubi ngendlela esuthisa ikakhulu laba amabandla aphikisayo.
Ngokuphendulwe ngamafitshane ngo, alikho ibandla eliphikisayo elingadliwa yiZANU-PF nxa kungenziwa ukhetho olufree and fair. Alikho. iZANU-PF nxa ingenza ukhetho olufree and fair kungabi lobudlwangudlwangu, kungabi lokuqila, into yonke yenziwe ngechayi ibe segcekeni ibe ifake etshatshalazini, kungathandabuzeki ukuthi ngenduna mbengensikazi, ayikho i-opposition engadliwa yiZANU-PF ine-free and fair election.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Abancintisa kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central edalela ephalamende bethule isithembiso zabo kwabesifazana izolo emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe. Kubika uAlbert Ncube.
Abakhankasela ukuncintisa kukhetho bathi bazasebenza gadalala ukuze zilungisiswe indubo ezibhekane labomama bakulumango. omunye wabangene lomhlangano umnumzana Khanisha Sinkala oyebandla lezaphu uthi angakhethwa uzasebenzela intuthuko engela nkohlakalo.
Liyakwazi likufunayo. Ngithe mina ngisebenza ngokukonsulta. Ngithe mina umsebenzi ka-MP oversight. Yikuthi uMP abone ukuthi izinto zonke zihamba ngendlela nxa kuzimali zeCDF kuyini le mali zama projects ezibuya zihamba ngendlela zisebenza lokho ezikuthunyelweni.
Umnomzana Mpiezwe naro ebandla leMDCT ekhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe uduzaliswa ukuthi omama bathola amathuba afanayo labesilisa.
Advocatela i-50-50 lekani abayenze eBeijing hayi amandla endlini yokupheka ijudi. But sikhulumela even emsebenzini, sikhulumela izikhundla, kube kungapi lapho ofika khona izikhundla, kube ngama-opportunities, kube ngama-projects, kube i-50-50, kungabi le project kuthiwa hayi liyana ngenkukhu ngiyabo mama, kuzokuthiwa liyana hayi ngama-diamond ngiyabo baba.
Umnumzana Malwande Nyathi oyebandla leMthwakazi Republic Party uduzalelwa ukuthi amathuba emsebenzi aphiwe izizalwane zeGwanda kuqala.
EGwanda silibona ezitaladeni lapha lime lithi hayi lapha ko-okay namhlanje siyabona sokugcwela sisibe sishonile kanti thina wayi singangena lathi sisebenze khonapha ko-okay. Lina khonapha lokhe limile omanager ngamashoni abantu abasebenzayo ngamashoni alikhona khonapha alikwazi ukusebenza alikwazi ukuthi amathiki. But singathi asambeni namhlanje siyekuma laphana sitoyitoyeni andikuyi tiyetoyitoya basukuma yikho lobabona bahamba baye kulwini ngenxa kuba benezibindi ake libe nezibindi langosisi.
Obekhuluma emele umnumzana Patrick Dube unkosikazi Lindiwe Maphosa ongumgcini sihlalo wabatha bebandla leMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ezansi emandebeleni ukuthaza omama ukuthi bavotele inkokheli ezizaletha inguquko empilweni zabo.
Ungumama ungakhaleli ukuthi khona uzala nomunye othi hayi bakithi womama vyanini sime nga kasisukumaneni sizwakale siclaim ispace sethu sidemand ukuzwakala even sivota ukuthi asivoteleni i-capability umuntu ozayenza ukuthi into esikhala ngazo zibe yizo eziyimpendulo. Ungamvotela ngokungithandile but kule mpendulo yini kulokhu engikhala ngakho.
Oncintisa elilunga elizimeleyo umnumzana Thandeko Zindimkandla uthi imisebenzi yakhe eGwanda North iveza ukuba uyinkokheli esebenzela intuthuko.
I was one of the first to complete even the audit CDF. Emashalo Moshe, I did some. 5, we finished in Nyandeni, in secondary school. What 6, target is it cozy. I said 20 years, imile imduli. What 7, it pampered engine, $4,000, imile sifumo clinic. What 8, hamesbula, hubano wafaki roofing esbula.
Abanye abazancintisa ukukhetho lokudinga amalungu edale lephalamende eGwanda Central bagoqela umnumzana Edson Gumbo weZANU-PF, Jackson Lunga weZIP, Brian Love wePRC, Thiwe Ngube weRPZ, Kululeko Ngwenya weNPF kanye lobutho lezomkhwananzi olilungu elizimeleyo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Sixoxe njalo loncintisa kukhetho lokudinga umeli weTsholotsho North edalele ePhalamende umnumzana Colbert Maonondo olilunga lebandla le-Alliance for National Salvation. Laye wachasisa akudembisa uZulu.
Intuthuko endaweni yakithi eTsholotsho yinto esingayaziwe nje, yinto esiyizwa kwezinye indawo. iTsholotsho akula bantu abasebenzayo. Abantu esigabeni sakithi bonke mabekhula befika grade 7 bacabanga ukuthi baza kuya eGoli. Into yenza ukuthi abantu bakithi bacabange iGoli yikuthi uhulumende lo khona oyebandla elibusayo iZANU PF iyehlulekile kubana ifake mhlawumbe ama-project kumbe ama-program angenza ukuthi intsha ihlale elizweni ibe lakho okokuthi isebenze. Mina njengomunye wabantu abatsha abakhulele kule ndawo ngibonile igephu ngasengibona ukuthi singayilungisa njani. Okokuqala, masikhangela izikolo, izikolo ziyasilela kakhulu esigabeni sakithi. Ama-primary schools eTsholotsho esilawo ayi-48 kuphela. Ma ukhangela i-distance from usuka ku-ward 7 kuphumula le kubompilo usiyafika phezulu le kugwayi, it's about 112 kilometers, and then ma ukhangela across is about 84 kilometers. Izikolo ezikhona khonapho zi-48 kuphela ama-primary schools, kuthi ama-secondary school abe yi-10, then ama-health centers ongamaklinika ayi-8 lawo. So khona kuyabonisa ukuthi uhulumende wethu kumbe ngithi laba bantu ade bemele indawo yakithi eCholocho behlulekile ukwenza ukuthi kube le mtholampilo eseduzane oyukuthi isekelo sombuso iconstitution ayigcinwanga ngendlela efaneleyo. Ngobana iconstitution mayikhuluma kwezinye indawo ithi yona bekufanele ukuthi izibhedlela zibe accessible and zibe adequate ukwenzela ukuthi abantu bathole impilo. Kodwa lokho sikubona kungenzakali esigabeni sakithi. Yinye yama-challenges, ngenye yegephu engiyenze ukuthi lami ngibone ukuthi kufanele ukuthi ngingene.
Unganqoba kuyini ozakuqakathekisa?
Ma nginganqoba ngiza kwenza i-committee. Le committee izabe ibizwa ngokuthi i-Constituency Development Committee. Le committee izabe ilezi nduna, ilama councillors, ilabalisa, yibo laba bantu abazabe behlala kule committee. Yiko lapho sizahlela khona indlela zokuthi singayithuthukisa njani indawo yethu kumbe isigaba sethu. Echolocho, our main resource is timber. I understand ukuthi kudala kwakule ndawo okuthiwa NRTC, iRhodesia National Timber Company. Esiza kuyivuselela leyo ndawo. Mase sivuselele le ndawo njengoba silokubona izimota eziningi ezibuya zothatha ithimba yethu ziyisa eMtare. Mase sithe sengithe ngayithatha iCholocho North, akusela thimba ezaphuma eCholocho. Into sizakhulumisana leMtare Timber Company nale ethatha izigodo kithi ukuthi kayivule ifirm eCholocho. Ma isithe yavula ifirm, izabuya lemtshina yabo labantu abaskilled abalutshwane, bese bethatha abantu abaningi beCholocho baqhatshwe lapha kube yibo abantu abasebenzayo ukuthi ibalungise lezo zinto ezenziwa ngale thimba. That's number one, indlela esiyalungisa ngayo iCholocho. Okwesibili, sizabuyeba lama project ukuthi kwakhiwe izikolo each and every ward. Sizameka sure ukuthi siyayakha isecondary school. And then kusilapha endaweni yezikolo sizakhangela ukuthi yipi indawo lapha esingakha khona i-boarding school. Ngobana as far as it is now, iCholocho North ayila i-boarding school. Sizakhangela lapha esingayakha khona i-boarding school, whether mhlawumbe singayakha kusiphepha empanetsiba kodlamini ukumbe ePhumula. Kuzaba yi-Constituency Development Committee ezavumelana ukuthi ingakhiwa ngapi i-boarding school ezabe iphelele ilamalebu ngenye indlela esingathuthukisa ngayo indawo yakithi. Okwesithathu, sizaba lama-projects oku-empower ama-youth ethu ukuthi abe lokunye akwenzayo, singasabali lokhu okwethimba.
Umnumzana Colbert Maonondo uncintisa kukhetho lokudinga umeli weCholocho North edalele parliamente njalo ngowebandla le-Alliance for National Salvation. UGibbs Dube weStudio 7 uphinde waxoxa njalo labanye abancintisayo abamabandla achiyeneyo. Uqale ngomnumzana Mqondisi Moyo owemthwakazi Republic Party.
Abantu basamukela ngendlela enkulu kakhulu umfowethu, basifuza ukuthi kanti lina bantu lalivele lingaphi isikhathi sonke lesi, ngoba yini kuphela elikhuluma ngezinto ezinceda abantu, ikakhulu sikhangela abantu bemkhonweni wakithi ukuthi baphakathi kohlupho lonke abakilo ngenxa yama-parties avela eHarare from 1980 kuzofika namhlanje. Amanye ama-party kakhulumi ngenhlupheko zabantu bakithi, bakhuluma beqathile betshela abantu ukuthi lisivotele, kodwa emva kokuthi bavotele akulo abakhanya bezimise bafuna ukunyeza ngakho abantu. Kodwa thina abantu bathawu thina yini kanye abantu elikhuluma ngezinto ezisihluphayo.
Sesilobaba lapha-ke ukhutha kwashezulu Alliance for the People's Agenda.
Ngikhonkisa eMatobo North Constituency ngaphansi kwebandla okuthiwa yi-Alliance for the People's Agenda apha elikhokhelwa nguNkosana Moyo.
Singathi wena nxa likankasa likhuluma ngani?
Ngendaba yokuthi i-rehabilitate iZimbabwe ngemiqondo emitha, ngemisebenzi emitha lakho konke okutsha.
Kuyasebenzeka yini kumbe liyazama nje kuphela?
Kuyasebenzeka sibili ngendlela efaneleyo, njalo abantu bayalithakazelela ibandla le-apha.
Lina vele uZulu lifuna ukumenzelana?
Sifuna ukuthi athole inhlalakahle, athole konke nje okuhle izibhedlela zibe zinhle imigwaqo kube kuhle imfundo ibe inhle yonke into nje ibe inhle.
So umehluko wenu lamanye amabandla anjengemthwakazi kuyini?
Asithembisi bantu amanga njalo sifuna ukuthi sibasebenzele mqoka njengoba sikhokelwa ngumnumzana okwaziyo ngezomnotho ubaba uNkosana Moyo. Ngiyazi ukuthi ngaye nxa singaye khonapho yonke into iyaphumelela kuhle nje abantu babe nempilo enhle.
Nxa usithi abanye bathembisa amanga bathini?
Abanye bayakhuluma bethi sizaliyakhela izibhedlela sizaliyenzela libe le migwaqo emihle kodwa behluleka njengezani PF ehlulekileyo for the past 38 years.
Ye bamba khonapho-ke mnumzana sike sifake-ke umlaleli oyedwa okuqala ubaba uLovemore.
Baba besibuza ukuthi njengoba lina lingama-opposition party yini into elizalayo entsha ngoba manje lo uhulumende ophetheyo lapha sibone ehlulekile yini into elingasiza ngayo especially emathebeleleni lapho ngoba imigwaqo ifile isibhedlela yonke into efuna ukulungiswa lapho ukuthi imali lina lizoyithola kuphi lina?
Baba Moyo ngicela umphendule.
Siyabonga kumfowethu uLovemore umbuzo wakho ocace kangaka. Okokuqala thina njengemthwakazi Republic Party sithi into engekhoyo emathebeleni kusukusela ngo-1980 kuzofika namhlanje yilokhu ngesilungu esithi yi-political power esithola khona abantu bakwezinye izindawo bebuya bezothathela abantu bakithi amathuba abo ezomnotho. Ngizanika isibonelo sendawo enjengeMatopo National Park okufanele ukuthi ngabe inceda kumbe iqhathe abantu abavela eMatopo North laseMatopo South. Indawo liyana ilezisebenzi ezedlula 800 but uzathola ukuthi abakithi abakhuluma isiNdebele abavela khona phana eMatopo North leMatopo South abayedluli i-50.
Ye wothi-ke ngithathe umama ukansila Lilian Mlilo ukonakale-ke kobulawayo uku-ward 12 owamanje nguye ozibambileyo ku-MDC ekhokhelwa ngumnumzana uJamisa.
Nangangikhankasa abantu ngiyabatshela ukuthi khona okwakhathesi umnotho welizwe ngani awumanga kuhle ngendlela zokuthi khona i-government kamnankagwa i-government yezanu ayibambi kuhle abantu. Kulezindawo lapha ikakhulu thina ku-council kulezimali okufuze siziphiwe nguhulumende ezokuthi sincedise lathi njengekhansile ukuthi kumbe kuyakhiwa kulungisa imigwaqo nokuthenga imithi yokulungisa yoku-purify amanzi but imali zona zana asizitholi. Uhulumende lo khona lo usibisele emuva akhuluma ngakho ukuthi siyayiphatha njani le abantu abasuka kwezindawo esiza la. Mina njengokhansila ngiqhatha abantu abahlala esigabeni sami khona la yibo bona labo esibafaka emsebenzini yona le yekhansila.
Wothi ndathi umama lapho sechingweni lo mama uMamdluli uyezwa lapha bayakhuluma bayakhankasa sibili ongani ungamvotela mbani kona?
Mina lami dulo engingamvotela kangimboni shemu ngalesi sikhathi welakithi
angimboni
ngokuthi abantu bangikhona ungani bonke ngabala direction i-direction yababalayo yokufuna ukuzidlela nje bona ngokwabo. Yabona khona sibili angikhulumi ukuthi kumbe ngiyachothoza esishonele hayi thina amaNdebele silizihobe so nxade kungaba liNdebele elikhanyayo ukuthi lifuna ukwenzelana abantu mhlawumbe besingamvotela but hayi nxa kukathesi sibili hayi kuyavota mina vele sengijayisile ngoba nithenja nanzela ngathola ukuthi akula lo yedwa embona ingane engazisiza bona ngani abantu abafuna ukuzisiza bona uqobo lwabo.
Ye kodwa-ke nxa sokubuya ama-MP lokunjalo ubona zani kungamiswa njani?
Kutho ukuthi siyabe sizakhetha u-MP mela phela esigabeni sakithi simbona ukuthi usikeli uzasenzela izinto ezilohlozi but nxa kuyukuthi uzasenzela izinto ezingalahlozi sibili sake samkhetha u-MP wezanikefu wabuye wasuka wakhipha ithara yonke phambi kwezitolo lafanele upane wayikhipha yonke wathi uzafake enye amshuwa ngaleso sikhathi ngangile 18 years khathe singile 34 years lokho kugijinywa phezu kobhuku ithara lokungekho angazimbe bayifakile abakayifaki.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 kanye labancintisayo kukhetho abamabandla atshiyeneyo bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today esilethulela lona enkundleni ye-Facebook. Ngiyabona lapha ku-Facebook bakhuluma njalo abalaleli. Sifake istori udaba lukamongameli Mugabe. Umthethwandaba uthi kakhitshwanga embusweni ngamandla kodwa waziphumela ngokuthanda kwakhe. Kodwa abalaleli kabavumelani lo mahlulo omkhulu. UJustice Luke Malaba u-Obert Ndimande uyabhala lapha uthi not true umgabe wakhitshwa libutho ukuziphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili womgcine sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosazana Priscilla Chigumba ulandula ukuthi ulidla licatha likamongameli Emmerson Mnangagwa kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 lichone kuthi